Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani tulukandaba. Holamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili mhlaka 12 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izibotshwa eziyisificamunwe munye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamanji kobulawayo lamhlanje. Amalunga awe komiti ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele eParliament yakhuthaza umunicipal wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Umeli weJegudu West edalele eParliament njalo elilunga lebandla lezana uPF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNorton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni kwe Studio 7. Izibotshwa eziyisificamunwe munye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela kukaZulu ezibiza inkulungwane ezintathu zamadola ezihlala elokitshini lenyuluveve kobulawayo lamhlanje zimiswe phambi komthethwandaba kamantshi owe-Tredgold Magistrate Court lapho ezisuke zayabonisa inkundla lapho ezazifihle khona impahla lezi ezazijontshiwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Pendamazuva, uMarshall Ncube, uNokthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi lamhlanje eTredgold Magistrate kobulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezivalisa ifridge, igas cylinder, umtshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela umnumzana Lyson Ncube. Ncube uchasisa okwenzakale lamhlanje.
Itshona njani mahlabezulu? Yebo ye indaba yabo Methuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond uMashalo nokuthula uClement uSibonkosi Gumbo uEvidence uSisasenkosi othandekile Mzizi iqhubekile namuhla singene khona e-court e-Tredgold lapha kobulawayo. Bona besetheswa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala belempahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Iqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili, siqalile izolo yaqhubeka njalo namuhla. Be i-state yona i-lead ama-witnesses ayo ongangokuthi kulowo mpholisa obekade nguyo obekade etshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa kubana bagqekeza kuChoppies ngayilanga leliyane likamhla ka 16 January abantu besenza i-stairway bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo i-state bicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. Inspection in loco yabekusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala esikhiweni sisithi scene of crime. Bahambe ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola mbabakubona kusenzakala kumbe abayekho abakubophe labantu endaweni ethize ikuphi sihambileke namuhla lamanye amagqwetha indaba le isenzwa yimi mina ulisomncube ngilo mfo wethu Jonathan Shangirai lo munye ugqwetha ukuthiwa nguCosta Dube sakwenza ke lawo ma indications savumelana ke lenkundla ukubana indaba le izaqhubeka ngeThursday lapho ke sizayenza le abayibiza bayithi cross examination lapho ke sabe sesibuza ke ama witnesses estate imbuzo emayelana nalokho abakukhulumile ecourt namhlanje ngiyabona
umchuchisi uWhisper Mabhawudi uMantshi uNgoni Nduna izibotshwa amagqwetha labafakazi baye elokitshini leNew Luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafihla impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifihle khona impahla kusanjalo abenkundla bayenjalo emzini wesinye sezibotshwa uNokuthula Mlambo otshengise inkundla lapho agebhela khona igas cylinder lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini ezinye zempahla ezathunjwa kochophisi zibikwa zazifihlwe ezulu khaya lami funeral parlor eluveve kubhizimusi likamni wabo wesinye sezibotshwa usisa senkosi Zulu kodwa ekubuzweni intatheli zindaba umnini webhizimusi leli umnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Nyimo Anastasia Ndlovu.
Amalunga awedalela eParliament awe committee ebona ngentuthuko yembuso ezabelo akhuthaza umunicipality wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuze kulungisiswe udubo lokusilela kwamanzi kuward 5 eSpitskop North uAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda
Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalela eParliament avakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale izakhamizi kaward 5 eSpitskop North zikhonona ngokuswelakala kwamanzi impompo ezihambisa ingcekeza kanye lemigwaqo kuleli lokithi sekuyiminyaka elithumi uZulu aphiwa indawo zokwakha eSpitskop North kodwa iningi lokhu libhekane lo dubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi liyezinceda ehlathini unkosazana Duduzi Lemasilela yisegamuzi sikaward 5 njalo ulandisele lo mhlangano ngodubo ababhekane lalo
Ama-stands awe-North esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009, almost 10 years now. Ama-stands lawo awaseviswanga, awala mgwaqo, awala ma-toilethi, sewer pipe, akula manzi. Kuqala bekuthethwa ngcono ngoba abantu bebengakakhiwa ubuningi kule ganga lokuthi abantu bangayeki. Akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona. Osekusenziwa ngabantu abasebenzisa amaphepha ukuze bayenze ama-toilethi.
Lobanje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi impompo ezithola ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuza kwenziwa umnomzana Ndaniso Mpando isakamuse eGwanda uDumansipala waleli dolobho uthethe lomkhuba kuhulumende okwakha amahlayana nje
ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lo yabi sizo adopta into eyabuya lohulumende ngo-2006 ngemva komrambathwini uhulumende wabuya lento okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi kodwa ungahamba khona ukuze nezo ndawo namhla uyadungiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phani
Ikula ledalela eParliament ebelikhokhelwa ngumgcini sihlalo walikomidi unkosikazi Miriam Chikugwa libonjwa ngamalunga alithumi lanhlanu umnumzana Mthokozi Simpofu omunye wabakuli committee ongumeli wesilobele edalele eParliamente webandla lezana uPF uthi kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomansipala
bungala ukukhulumisana kuhle phakathi kwama resident lama councillors ukuthi babone way forward ukuthi kuyini kubuye lapha sakhulumisana labantu sababambanisa ukuthi noka badinge indlela yokuthi kube le service delivery kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi ezingalama toilet ngoba kudalana imikhuhlane so sithemba ngenkulumiso izenze namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka nge-development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi ngoba amanzi impilo phela ebantwini water is life.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Peace Corps zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi ngayoxazulula seleseyekupheleni ngoba selile minyaka lokhu kuzanywa ukulungisa kusehlula. So sikhangelela ukuthi lokhu esikuvumeleneyo singakulandela, sinekane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale, sikhangelela ukuthi mhlawumbe lolu duro kwaphela.
Umansipala ukhuthazwe ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa eBlanket Mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obesetheswa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahhofisini ebandla leZANU-PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo. Utholakale ngelacala ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala kona belivele lingekho, ngakho-ke ngizwa ngikhululekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangowawo mantshi ungithole ngelacala. Akudliwa, akugqokwa i-uniform yejele yona ngokwayo namabhenka njele abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana. Sitshwala sejele siningi kakhulu kodwa into engekho yisitshebo. Umfusho wespinashi lendumba nsuku zonke akutshintshi ngaphandle kwamhlawumbe inkomo kahulumeni disease vele ibisiphiwa amabhantinti.
Umnumzana Nkanyiso Ncube lamhlanje utholakale le cala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Umantshi uMafios Moyo ugwebe uNcube ukuhlala iminyaka emithathu esejele kodwa wesula iminyaka emibili esithi Ncube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Umnyaka owodwa wesulwe ngesizathu sokuthi Ncube uzasebenza kungelambadalo okwamahola ngamakhulu ayisiyagalombili lamajuma amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisi eGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Ummeli weTshegudu West edalele eParliamente njalo elilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Dexter Nduna umangalele ummeli weNetton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba lamhlanje esithi uhlambaze igama lakhe emphakathini izolo. Ngakho uNduna uthi ufuna uMliswa amhlawule izigidi zamadola ezilithumi i-$10 million. Ababili laba baphose bachayana izolo ngemva kokuba uMliswa ethe uNduna ulisela elantshontsha imali engange-$11 million kugatsha lukahulumende olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara. Lokhu kucunule kakhulu uNduna yena osuke wethusela uMliswa esithi uzambulala ngoba evele engumbulali odumileyo olezidumbu eziningi ezingaziwayo ephansi. UMliswa yena uphendule wathi uzathela uNduna ibhadiza amthene abe yinkabi. Emaphepheni afakiswe emthethwandaba enkantolo lamhlanje, uNduna uthi uMliswa ungcolise igama lakhe ePhalamende izolo waqhubeka njalo phandle kwaleli dale ngokutshela intatheli izindaba ukuthi ulisela. Ngokunjalo uNduna uthi kumele uMliswa ahlambe igama lakhe nge-$10 million. Akungaziwa ukuthi udaba lolu luzathethwa nini.
Oh, Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
UZulu weZimbabwe usesole umanyano weSADC kanye loweAfrican Union ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasosha lamapholisa ngenyanga edluleyo. Inhlanganiso zombili zihlangene kwele Ethiopia ngempela viki zaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolweDRC. Embikweni owethulwe izolo isadakiso lenhlanganiso zeZimbabwe ezizimeleyo isithi yizo ezabangela udlakela lwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi eZCTU. Ithi njalo inhlanganiso lezi zisebenzelane ndawonye lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki ngenjongo yoku genqula uhulumende wezano PF. Kodwa lumanyano awuzange ulokuthe udaba lokubulawa kwabantu abafika phose amachumi amabili, ukuchaywa kwamakhulu lokudutshulwa kwabaningi ngamasosha lamapholisa lokudlengulwa kwabesifazane. Umanyano we-African Union lawo walandiselwa okwenzakala eZimbabwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kawuzange uveze insolo ngokuhlukuluzwa kukaZulu. Iningi belikhangelele ukuthi inhlanganiso zombili zisole ucuku lukahulumende njalo zimkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Umthetho weSADC, umthetho weAU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasosha eZimbabwe. Ngakho ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo, kuhamba kufanelanga kube lo muntu ongakuka ukuthi nxa usuthukuthele ngohulumende usungena kondlovu uthisa isitolo sakhe, uthatha impahla zakhe, ungene kodube uthatha impahla zakhe, uthisa isitolo sakhe. Lobuyana yibugele obangafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akho. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakhe, ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kubele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement. Inhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa City, i-Southern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC. Ikhuluma iqiniso njengoba linjalo iyakhele phezu kwalo. Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube besenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa lalabo ababaphikisayo bezepolitiki akukho emthethweni. Ngokutsho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo, kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasosha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyito esemthethweni akungabi lomuntu owebela omunye, kungabi lomuntu otshisayo othisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasosha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazo obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, yebo, yebo. Mthwakazi omuhle. Mina nguMaikhobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo labasakhulayo olwe-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa labatsha abasebenza imisebenzi etshiyeneyo. Njalo abalamankampani endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni. Mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe. Kulabanye abafisa ukuletha amankampani abo kwele Zimbabwe. Bele njongo, hathi yokwenza imali kuphela, kodwa befisa ukuthuthukisa uZulu elizweni. Lina lithini ngalokho? Zulu kandaba, ngenani kuhlelo. Abafisa ukungena kuhlelo, sithumelane umlayezo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo T-Connection lilami uMaikhobe ngo-8 p.m. Bye bye!
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labalwisana lohulumende wele Afghanistan labesiTaliban selazise ngequla lalo elilamalunga alitshumilane 14 elizamela kunkulumo zokukhumisana umlotha elizahlangana lesithunywa seMelika i-US Special Envoy Zalmay Khalilzad. Amapolisa kwele Myanmar acine esebenzisa imbhobho ekhafula inhlamvu zerabha ukuchitha amaqhuku abantu abakade betshengisela besola ukufakwa kwesibazwa somfanekiso kamuyi uGeneral Aung San Suu Kyi womkhokheli kahulumende webutho okhona kathesi. Sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphongukuba zingebhezi lanamhlanje ngoba abanini bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokitshini ikakhulu koBulawayo yibo abathole nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zachiswa. Isakhamuzi zakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho bagibezwa khona emalokitshini bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo. Baqeda ukulungisa baphinde basokhe bafake impahla. Yinto enzima ebathwalise nzima leyo etshengisela ulunya esilalo lukahulumende lobusayo eZimbabwe. Ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende nguye owayephuma amasotsha labemilitary intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu belutha-ke kudilize laba babevela kuhulumende. Ikho-ke abanikazi bezitolo behluleka-ke ukuthi balungise lezo zitolo. Umalanga adlulileyo sizwe uminister of industry and commerce esithi yena uzabancedisa kule fund ethile ukuthi bancedise. Sifisa kube yinto eyenzakala-ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo, benelise ukuthenga, bengagadi into vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela. Kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sebandla le-ZANU-PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lonalelo sibili. Bengisebenza kwenye isayithi lapho engisebenzela khona njengoba nje ngikubhizinisi ewakha amasivu wekhi nje athiyetsheneyo i-water reticulation, sewer reticulation and stuff like that. So ngosuku lwangkona olodlame bakhona abanye ababuyayo kithi bazotshontsha into ezingamafoshoro, amapiki, nokunye esikusebenzisayo esingathi nesingisi bathi ngama-stop cops, izinto ezisetshenziswa kuma-water connections nxa ukoleta ezindlini zabantu. Namasuwa komitini na komiti amasuwa imenza yato bacho njimbo imenye ezindani.
Abameli betalele parlamende abebandla le MDC bagcina besiya cacha ngesikhathi amapolisa lamasocha esithi ayabadinga
kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo aqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha achiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. Umoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla le-MDC lihlawule abagqekezelwayo.
Ye, into ekhona ikuthi khona uhulumende wangkhona uvele kafuni lakuzwa indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna i-MDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi bathi i-MDC ihlawule mina ngiyini i-MDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa siphila. Icala livele kalilobi. Iyavuka indaba. Abantu laba balama-dockets, avula ama-dockets akhona. Nami ngiyabazi. So hayi, kuzakusa kusesebusuku kathesi.
Kodwa uChuma uthi uhulumende nguye othi uzaphathisa abagqekezelwayo.
Kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha koBulawayo buye through uMinister weFinance uProfessor Mthuli Ncube iye saba nokuxoxisana nje emalangeni adlulileyo. Kungani uhulumende ikhona umzamazama ukuthi ayenze ubana asiphathise osomagrimisi abanjengathi abalahlekela izinto. Abanye balahlekela ngokukhulu izindlu zabo lapha ngabanye batshiselwa nokutshiselwa izakhiwo zabo. So kuyabe kuthiyana khonapha. So uhulumende ngani uyazama ukufuna ukuthi angenele asiphathise khonapha.
Lanxa kungakaveli sobala ukuthi ilizwe lalahlekelwa yimalini ngodlakela olwabangelwa ukutshengisela, ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Uma ngikubona ingqondo yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami. Awusithandazani uyawazi ukuthi uhlele ngimpilo. Ilanga ngikushada Yesu, kuwena engithanda ngishayo.
Imnandi ke isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamantshi koBulawayo lamhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yombuso yezabelo edale lephalamende akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngo-fast 6 ekuseni. Okungakathesisalani ku-Live Talk.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.